ngibona ngani nje le indlela yokwethusela inkokheli zebandla leli nokuthi bayakwazi ukuthi sivele sikhangelele ukuqhubekela phambili siphikisana lobubi nalokho esingavumelani lakho. So sibone ngani amapholisa asebenzisa nje amandla abo ukuthi bethusele amalunga ethu.
Lihlangane lo mphathintambo obona ngendaba zezisebenzi lamhlanje vele khuluma ngani kahle kahle?
Singathi nje umhlangano walamhlanje ngesilungu bathi it was a courtesy call, kumbe singathi besizombingelela njengoba lokhu waqanjwayo njengama-organized bodies e-labor besingakaze-ke sihlangane lo minister omutsha. So bese siyabonana laye sithetheke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina njengezisebenzi. Sachasisa-ke ukuthi aluba-ke ugatsha lwakhe luyaqinisa indaba ye-tripartite negotiating forum. Sibone ngani-ke li-platform-ke isifile izabangela-ke ukungahlaliseki elizweni nxa izisebenzi seziyahlangana lama-policies esingawaziyo ukuthi adatshulwe ngaphi, avelela ngaphi, abangelwa yikuyini. Kunye lakhonokhu nje ukubanjwa kwabantu bethu ngamapholisa ebusuku ezindlini zabo sikubeke kwabasobala ukuthi hhayi akusibambi kakuhle nothi thina kuphela, akuyathi ilizwe labo abafuna ukudlelana lathi asoze bejabulele nxa bevala-ke emaphepheni ukuthi silalaba abakhangelwe ezomthetho bangena ezindlini zabantu kebusuku lebo izisebenzi ezingalahlala. Sibone ngani akusoze-ke kuphe-ke i-imeji enhle elizweni, ikakhulu nxa sikhangela uhulumende othi yena is open for business.